babuye leZimbabwe dollar ime yodwa kwakungadingi even umuntu owadrupha i-economics ku-grade 7 ukuthi akutshele ukuthi akusebenzi. Mina besenza konke khonokho ababekwenza ngangicabanga ukuthi bafuna ukuthi iZimbabwe dollar yabo leyo ibelethe phezu kwe-rand, so kuthiwe eZimbabwe kule currencies ezisebenzayo iZimbabwe dollar le-rand. Hayi ukusetshenziswa kwe-US dollar kamvumelani lakho. Ubuyele nje lula emazweni alulwa ukuthi ngikhulume ngawo, i-South Africa le-Botswana. Ungakhangela ukuthi the highest denominator circulating in South Africa i-200 rand, yikho futhi okwenzakala e-Botswana. Wena usubuya uzokuthi highest denominator e-circulator i-$5, hayi mikhambe kwela chiso. Uhlonipho ukuthi sibili.
Ubona ingani lokhu kulomthelela yini lo kwenzakala kathesi kwezomnotho welizwe, ukukhuphuka kwentengo yempahla lokunye lokusilela kwemali?
Ukukhuphuka yempahla akusoze kuyekele. IZimbabwe dollar ngubani oyethembayo ukuthi yimali angayibamba okweminyaka emibili esebenzisa yona? Akekho. Lapho amabhizinisi bese besithi intengo yethu sizabe sixotshanisa ukuthi ngingathengisa ngeZimbabwe dollar, ngihambe ngiyethenga i-US dollar emkambo omnyama, ngigcine imali yami ngama-US dollar. So intengo ye-US dollar emkambo omnyama yiyo ezakutsho ukuthi ngithengisa malini lamuhla, ingakhwela kusasa kuzothi ngiyakhwela.
Intengo yempuphu isiyehlisiwe, ubona ingani lokho kuzayenza impilo yabantu ibe ngcono yini?
Impuphu phela yikho ukudla kwethu kwansuku zonke, kodwa kubhajethi yomuntu yansuku zonke ikhomponenti encane. Ngoba ungakhohlwa lokuthi amagesi kathesi bawakhwezile bezama ukuthi labo baxotshanise i-US dollar, ngingazi ukuthi bona basebenzisa i-interbank rate kumbe labo basebenzisa i-black market. Ungakhangela intengo yamagesi ikhwelile, yokugada usuka endlini usiya e-town ukukhwelile, konke khonokho umhluli akuzimayo. Kimi kuyukuthi nansi ihembe le isindala ibisidabuka, shuthatha isigamba uzama ukugambela, iye uzagambela lamhla, kodwa uqeda ukugambela lamhla kusasa kuzadabuke kwenye indawo, kudabuke kwenye indawo, ngoba ilembu leliselilidala vele kalisadingi ukugantshelwa. Angali mina ukuthi kusetshenziswe izindola, izindola leyo kayibelethe phezu kwerandi njengakhonokho okwenzakala eNamibia, njengakhonokho okwenzakala eSwaziland, njengakhonokho okwenzakala even eLesotho. Ukuthi imali yeSwazini awusoze uyibone ilistiwe emkambo wemali emhlabeni kumbe e-Afrika, ngoba yona ilandela irandi. Irandi lingakhuphuka la iyakhuphuka iye phezulu, irandi lingehla yenze njalo. Yikho kumele bakwenza bazakhuluma nge-sovereignty ukuthi i-monetary policy yethu iyabe isi-controlled e-South Africa. Kumele nje usifake ukuziqhenya lokuzigqaja lobuzwe bethu eceleni, sizame ukuthi silwise, sizithobile, silungise umnotho wethu. Uthi umnotho wethu usuvukile, lathi sesingasukuma siphakamise amahlombe. Ukuthi uzigqaje kuvele ungelalutho kwesinye isikhathi kakuncede.